Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli inkomo.
Siyazidina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhomisana umlotha ngombhoqazo wegugurawundi.
Baba umduru ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphile le mpilo, kodwa ukuthi sokuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota.
Wasaphethe isikhundla somkhokheli we-MDCT, umnumzana Elias Muturi, wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Woza Friday lamhlanje silomculi odla uBhedu wontutu ziyathunqa ngomculo wakhe weKwaito unkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbhuqazwe kwegugurawundi. Le imbono yabantu abaningi abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, ingcwethi Igqwetha umnumzana Sipho Malunga, wake wabalibutho umnumzana Martin Rupia kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu. Umhlangano lo uqhutshelwe eRainbow Hotel kwaBulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMatabeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, kutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSaphes Trust eHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhomisana umlotha.
Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanelwa ukuthi ngabe ZANU-PF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhwica mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Dingusa Dabenga, yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuze aphutshise indima ye-commission ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe eyizizalwane zase-South Africa unkosikazi Elna Sisulu uthe ukuze ilizwe lenelise ukudlula lesikhathi esinzima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezilela amalungelo abantu lenhlalelo izindaba.
I think the issue of institutions, respecting institutions and
uhulumende lozulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokuwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli zindawo.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kule yabo ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababe lembono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa kupha ibizo elibi kulizwe lethu, njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mjobisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana ngegugrawundi kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uqoqwe ngabesaphezi trust ubule njongo yokuhluza udaba lombhuqazi ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo-1980 lisanda kuthola uzibuse. Lesi sika sashiya abantu abalomhlukulo behlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli esitho 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchasise okuningi ngohambo lukaMudzuri.
Babo Mdzuru kubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphilele impilo, kodwa ukuthi sikuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota, ngoba sonke siyazi ukuthi liningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhodade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umume umi njani, ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetho.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu lokhu belala emabhanga emandala photho khona sokulibizo nje, ngoba nxa ungena uzicutshane wungaka lama-buildings angikhona asesiwa, ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo nabasebenzayo abanye sebeleminyaka neminyaka bengaholi lokhu bephiwa ama-$20 $50 mhlana belenhlanhla baphiwa ama-$100 enjalo. Izalwane zaseZimbabwe sezibonga uhambe emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanisa ayincedisa abantwana endlini badle. So yizi zintathu ezikhangela zona ukuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobubelo na nxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabuza umgabe lesimo manje sokulohulumende lo okamnanga kwalochiwenga.
Akunamehluko osukona. Kufanana lokuthi uthi umgabe lokhe khona ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka umgabe ukuthi yena umnangagwa usenzeni emangalisayo akulalutho ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama veterans lawo kawaholi ngemsebenzi angikhona kayivukanga emabhenkile kokungela imali kwesiphiwa ama-$20 so akulanto etshintshile kufanele ukuthi umgabe lokhe khona.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo waseAngola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbona uhambo lukaMnangagwa ukuthi eziveza kwabanye bakhe kwabanye omongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni sikhangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela edayelekileyo. Kudala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-election uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela uMnangagwa siyakhumula indlela angene ngayo ungene ngemva kwebutho lingenele kungenzeka ukuthi abantu omangalala abaningi kurijini bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukaRobert Mugabe embusweni kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Africa esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe emabhuyeni kodwa asho kodwa amazwe ala mazwe emabhuyeni lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi isadike lento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem ithila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni achiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-ikhonomi yelizwe. Singathi usazama ukuthi edinge i-leadership engakhangela kwi-ikhonomi. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region. So singazayo esithi udinga imali okwakhathesi. Ngabe yeyo imali ngabe idinga kodwa izivisa ke Angola ngena ngelodo ngaza ke fike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
Live Talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha oyiNational Reconciliation lengqoqo esisungulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe oyiGoground.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo kuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili, 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona ilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni ajiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana le Interlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisale inhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe udubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. Umnumzana Ndebele utshele uGaino Gumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngolokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe. Sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni awo ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli, kodwa sikhuluma exactly khonokokwenzakalako. Isikhathi esiningi kuhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu sengeza amanga amaningi esingadingesikhiwa i-exaggeration sekugcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubempilise futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa njani.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Ye, abantu bayaluthakazelela kakhulu. Safake i-application i-advert ukuthi abantu be-apply. Wa-apply abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kuthekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutsha nini?
Uhlelo lolu lingabe izigaba ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, isiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-internet lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yibo lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni loGaino Gumede weStudio 7.
Thank you. lesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations elezinqumo ezibalisa ese-United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, i-Helsinki Accords lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule nqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okujiyeneyo kwamanye amazwe lapho abanye abavalelwa entilongweni, kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Nyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akhoqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ELePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezijiyeneyo.
Lapho belilalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisi impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngangizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulume eSouth Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize-investa elizweni lakini, livusa ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakiwe ukuthi nxa ufuna ukuthi uinvesti uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership kumele ibe nge-indigenous person. Khonakhona kwakusitisele emuva because u-indigenous i-indigenous ngiya-investa ngalo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovemba kathesi nguJanuwari. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabweans sele patient. Xa sabekezelela umgabe for 37 years, sehlulwa kwini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga? Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini?
Akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetsheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni?
Bona ngani la mazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalacuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizimbela abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lam-election, abantu basahlehlela emuva basesaba. We have to end khonkhana ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans, babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo, kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe balokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yinde ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima, amaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo, kabasoze baswele abantu abasebenzayo ngathi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo nguDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
ithi Woza Woza Friday my darling.
Ku Woza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo unkanyiso moyo.
Tibati balokuluva hayilo ayisiye ongutsotsi kodwa ke ngoculayo balaleli ukuluva 7 awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho
ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo kuluva 7 the name kuluva 7 because kuluva intwana yaselokishini and u7 is a number of perfection so kuluva 7 is umuntu representa abantu baselokishini kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto kahle kahle ngi voice yabantu abaselokishini nje umculo wami uhlaka unxibene i hip hop le kwaito uhlanganisa kanjalo
kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini kuluva
mina ngicula umculo we hip hop ngicula ngesindebele ngesilungu ngifaka isilungu mbijana ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito uhlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhona ukuhlabusa lona ngale slapper lapha rap ufuna ukuthi wena ubizi ngamaphala phala ngaphendlini bakhala ngendlala kini kwana fana utholi zaka nyalo yenza impilo nyana ibe ngcono nyana ngoba ukhala khala kula badalana yimahala khala fana hayibo
mawu sanda usixhuma sikuhlelo Woza Friday siphethe ukuluva 7 lapho asijabulisa khona ngomculo wakhe wekwaito hip hop zona ingubo zakho zitholakala ngakho luva
umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station ma ufuna ukuthi uthole directly from me ungangithola ku Kuluva 7 on every social media GULUVASE7EN lapho uyakhona ukuxhumana lami ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me or directly ngikhona ukukunika ke ama link lapho ongawudownloada khona
ukhanya kobulawayo baphethe guluva yona ke kusasa yakho ibona kanjani
eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku international stage because international stage is where every artist wishes to be okwamanje ngisaphusha nje ngisaphusha umphando wami ngilapha locally hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally or from here to international you never know Kuluva 7 one time welcome to the city of kings yeah she must be like my baby face shining like a dime she my queen face I be on my throne on a daily daily welcome to the city of kings yeah she must be like my baby face
uyajabulisa ukubona intsha ingena kwezomculo kwelakithi unkanyiso moyo uzalazo kamnandi sothayiva kuze kuyevalwa ngomculo kaGuluva 7 bese kuhlelo Woza Woza Friday sesiyayivala ke manje ngaye uGuluva imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisaspanda libe le mpela viki yelithukela ngethe jeta Guluva This my city, umfazi ushaya indoda kwantuthu ziyathunqa langeke kuphela amafika kwanyama kayengeke iphele kuphela amazinyo endoda lasihlala ziwa khona emakhoneni ngodola dola yeah RIP to babu nyongolo father Zimbabwe in my city simbiza mqabuko siri kamajayivana sandra lomaravini amapie kukruna I know I got it in me chesa Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city.
Unkanyiso moyo ubeku Woza Friday elecha helidala uEzra Chisaspanda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga atshiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhla.
Lontungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.